Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-19 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakhansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakhansila.
Ngoba kunje ubaba uSengezo Mashabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukene.
Ibandla lesi likhuthaza uZulu ukuthi angene ezidaladeni atshengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza ama-demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathintambo uCastle Covent ukuthi uzabe ezenze nakhathi sikakazenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uselobele amakhansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 endaweni zelizwe ezithiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakhansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakhansila la iningi lawo bengakobulawayo okulaba lichumi lambili ababalisa umnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabutho, Takunda Felix Mazana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, Lodoka Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe eMatabeleland North leSouth, Maswingo leEpworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasasebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasozevele eziphumelele ngoba kunje ubaba uSengezo Mashabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukene, ngoba uPhukene nguye osekhuluma egolomba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuqothwa ama-MP sesihambe sayamangala ku-High Court, sibona ngani icala leliza ngena masinyane njenge-agent case. Yikho-ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu, angazi ukuthi babaxotshelani, bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election, baphonga ubhixa abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by-elections lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke, but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanu ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor, hatshi sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda okunengi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uthengezo ezireport emapholiseni ubaba uphungeni uzancedisa amapholisa ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu sebahamba bayabakhetha ku-general election njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary sasilama stages angu-4 i-nomination i-CV i-vetting i-consensus le-validation akutsho ukuthi umuntu oyeza uzabantwana abaningi obeleka mwana noma ubabhula nguye oyezaba ngu-councilor mbe MP kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi I saw umuntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi procedure political prostitute sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO abanye abavela kumonzura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda abo hhayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe wonke umuntu oxotshiwe laphana kazazi ukuthi liqhawe iphathi kayisoze imlahle ngoba kusipha amandla kakhulu sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahla ithemba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu thina sibindani lochabangu sibindana lezanu
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo Ibandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kukhulunywa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli zizindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi-ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela-ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhlaka 23 August. So yikho libona sikhontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke oluseZimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe liqakathekisa ukukhulumisana nebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotsha kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
In which was ombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingeneliza ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity yokwenza ama-demonstration.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi yenza ama-demonstration karesi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana okwaphosa kwa wathatha u promise mkhwanazi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi unobhala webandla le-ZANU PF uTafazwa Manyika uthi uselubele incwadi ePhalamende exoshisa amalunga angamachuma isikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma nentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla leZANU PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayele ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni leRwanda imidlalo yangekhaya enkezo ye-World Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala leNigeria eRwanda ngenyanga ezayo. Sixoxele intatheli izindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathi ntambo we-sport uCasty Covent usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa ama-bucket sethengiwe kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa, ama-bucket engekho kungela mani. I-Rifaro Stadium lakhathesi lokhu ivaliwe, of course le kwakungeye-council kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uCasty Covent ukuthi uzabe ezenze lakhathi sikakazenze njalo. So kusegcekeni ukuthi ube ngenzi lutho xa sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda, bekungaba ngcono sibe ngabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kwamphathi ntambo uCasty Covent ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu njalo nguye owathembisa abantu mzwana anvela i-normalization committee eyezifa wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kwahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube kusiba le normalization committee yona le ezifa ehlekayo ngoba kulenkundla ezisezambia, kulenkundla ezisebotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana bezimbabwe nxa befunga ukubukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabo kuyisikhatshana nje njengasezambia from Chirundu it's less than 45 minutes. There's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF evunyelwa yi-FIFA. So uhlubo nthi abantu laba bebambene lohulumende, i-ZIFA normalization committee, uCasty Covent kanye lohulumende ebagombolozela vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu ubona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze. Ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le, labo bebefuna ukubona iqembu la lidlala nxa kwalili ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo alifakwe kumbe eduze, yikho abakutshona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siqeda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria, kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze. Kodwa lokho akulani lathi ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi. Ngabe sithina siqonde eZambia, iNigeria yiyo ade ibuya kithi, ayisithi ade siya eNigeria.
uLeo Munende yintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqeqi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphatha amandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. Umlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ongaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo kuyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uThafatswa Manyika obesithi useqotshise amalunga ebandla leZANU-PF awedalele ephalamende angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonana, sanibonani basakazi kwi-Studio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziZimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyoboswa njani abantu kubanye? Liboswa kuphela yibo nje abantu besishoneni. Thina ngapha eMandebeni usho bana akula umuntu angaphosa leli lizwe. Njalo bathi lona liboswa kuphela ngama-Ovetarian. So bana asilizwe lethu thina esingaso ma-Ovetarian asibonini asiyabo mdimini eZimbabwe.
Badala ninjani ku-Studio 7? Yazi ukuthi nami le nto ngacabanga ukuthi bengayi-understand, kodwa after sengilalele lesikhulumo elisayo ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona. Angeke vele kuvume ukuthi obulawayo sizophathwa umuntu obuye emaswingi. Avumi lokhu. Wazini ngathi wazini ngebulawayo lo muntu? Akuvumi vele. Ayikho inqubekela phambili azoyisa azosenzela yona, otherwise nje uzositshontshela la kobulawayo. Siyavusikibe emaswingi. So besicela umthwakazi aphathe umthwakazi. Umuntu ayibe uchamisana naye abefe. Ayikho lento le emsakazi. Ukhuluma ngena lo sekukhulumile.
Studio 7, Studio 7 ngiyabikela. Hayi, ubaba umnanga kwasokumehlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadingi ukuthi kuthiwe re-election. Akastepe down, ahlale phansi. Labo sengezoshaba ngalaba abazama ukuthi bezinike abaqhwapha bengabantu abadala. Bakhulile, asiso bantwana. And bazele i-future yabantu ababo bayibeka ngaphi? Bayibeka ngaphi i-future yabantu ababo? Kusho ukuthi bala bazala ngabala abantu ngikho bekhangelele zabo izinto. Abazwele abantu beZimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole okwabo ukuthi badle basuthe kukwanile, kodwa kwabanye abantu ababacabangile. Okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo, akuthengeki, ukudla kuyakhwela, impuphu ikhwelile, lokhuyana okungayenziwa. So ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani, baphile njani? Usengezo cabanga lokhu besenza babidliza babulala ilizwe besenza so.
Sawubona, sawubona, sawubona Studio 7 nokuyalibingelela laphana, yalibingelela ngithi linjani lonke. Ngulalo umuntu lothi khalpan kendo lokhu zendo losengezochaba ngoba rayiti lo muntu la ukhohlakele lo ukhohlakele kade sekunje uyakhuluma ungaphe khuluma so ungaphe akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodwa uthi abantu barayiti barayiti ngabantu bewona ikubona izinto lokhu ikubona izinto abantu elungaveli engasitsheli ukuthi yabasekhenda ngento engelanceda akulancedo lokhu into abayenza leyo osengezochaba ngolo khalpanipukeni wangkhona lo. So vele into yangkhona vele hayi aso nto eraiti leyo and umdala lo futhi khonapho uyadubeka funa todwa wabaleka eZimbabwe futhi kodwa uthi
basikeni endlela enjalo ngabuyele eZimbabwe ngakhuluma lokho kuWhatsApp lapho ekhuluma izinto zakhe zingacacile
Studio 7 ichona njani badala ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu ngisithe uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini yena yonke eliyenzayo siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwethu lama kuzwakala elizweni lakithi sikufuna lesingakufuniyo hayi abantu be-CCC ngiyami imvumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe especially eHarare eBulawayo kudemonstrate sibili ukuthi amapholisa angazama ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe lapho sibili labo bazibone babone ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha vele kumele uhlale kudemonstrate sibili ukuvumela kusingabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala singethuselwa ngamapholisa athunywa abantu izanga mina ngakho ibadlale ezanu PF siyethuselwa ukuthi sinedemonstrathela ngoba esenza izilima asizozilima thina sesabona ubumenemene bezanu bonke and lokho behambe ebumenemene babo babudala sebelokho belanda kompha sisawusela umuntu ongaziyo ngobumenemene babo so abantu ababhikitha kakhulu sibili khulu ati emazweni sizabhikitha silokhu serious diniwe ngentu ngembuso yezanu thina dinokudinga silakukhanya kolakhanda kolamsilo ombuso wezanu lokhana ukuthi kumbe vele umnanga kuyenzani haya osokuthi ngathi bavele bamyekele qoshwe umgabe wekompani ebalekele South Africa wahlala wakhetha omunye nangokwesikhathi siphikisana kungcono kulobubele elizweni lethu yena kulanto ayenzayo ngitsho nje uyayangisa lokho akwenzayo ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalokho ukuthi wayengahlali phansi imali elayo esuthi siwasuthi imali yokusela yonke layo leza ehleze ekufa ngake yatshaya yahlala phansi laye akakutshela abanqaba ngapha kuvusi bangenza ngcono kulayo lo wabengabezana yayilokhu akwenza into zamanyala ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngwele butswana
salibonani emsakazweni Studio 7 ngoba ningathi liyakunaka balaleli umsakazo ikakhulu thina bangapha emandebeleni bebegiya lano Richard Moyo labo Mabutho Moyo obelieve gawule bethi nangakho khona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye besitsho bekhuluma nje into engekhoyo nanku kwamanje kunini kwaqala nento okuthiwa Zambezi Water Project leyo kuthiwa izosiza emathebeleleni nininini umgabe wazo wafa layo uyazafa kwamanje sithi ye abanayo imali yokuthi baqedeleni but into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emandebeleni u-Obed Mpofu umsundulo wonke awusela nwele imali zona zibe zitshontsha kulokuthi balungise banikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazeleli yazi ngilusizi kakhulu okhulumayo nguthulani ndlovunkayi kunduna usikhobokhobo
qum kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenziwa amazakhwa kambe kule lizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthi uyarekholwa noma ngwezanu noma nge-CCC kuyenyanyisa lokho okuthiwa omunye umuntu uyavuka ecabanga unwayikhanda eZimbabwe I don't think it's a sovereign country sokuyilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje nenjengo abesesithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu then la uminister lokuzeni uyispokesperson iseparlament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe from 8 elokhu ekhona phandle lokuzeni auditor general lokuzeni home affairs washuka lapho wasesiba khonapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti lona itonga lalisuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politiki eZimbabwe we are playing games kuthiwa umbonelele ngaphi kuyafana lokwabiden lokuzeni nature now nalot yena hhayi basukelwe akula kusukelwa vele ilokuzeni ilebanoni kule minyaka emingaki abantu labana sebebona ukuthi awasela ndawo yokuhlala ngoba sebe-overcrowdile ilokuzeni i-israyeli yikuthi siyahlasela ilokuzeni egazi ngoba badinga indawo yokuhlala so yikwe ngukhangeleyo mina kodwa-ke la ilizwe lakithi aliyekele ukuzanga mani lokhu yokuzanga lokhu yikudlala sibulamazana amazakhwa thank you siyabonga
Studio 7 linjani Studio 7 ye kanti yini awuthi ama-audio engafundwa yini engafundwa
kimposelam lapho ye khona kusokusenzakala kathesi kwakuchabanga iqiniso le sikubonile thina esikhazama elections buzanti esikuground bekubuya umuntu simkhethile simkhethele ukuthi abe umuntu ofanele amela abantu abasha bese kubuya lowa obethe uphambili kumbuthandwa yilapha nabantu iphethe zonke izinto iphethe zonke izinto abe nguye ophethe yonke ibhola so ke ngaleyo ndlela abantu bagqitha this disgruntlement abantu they are not happy khona bese sikubona kathesi bele nje ungakhangela election yangu na yonke itwa ze shembo jiko nge manji libona sikufela zonke zwele zizendo sikufela veli election yonke enzuwa ya ingi kufela kakangela gati siyeno umunga minu kukaka angita mantu they are not happy antu teta mantu waba kwa wafaka wato kuna panda so kusole gani kusole gani isi skatse revolution nge gati isi skatse revolution nga hapa iti wala mandi lede pafungu imposa pafungu imposa bandu so gati isi this is a result of kwa kubinyo mtu wabasi this is a result of iti wantu wabu yenge gati isi penzi mpumba wa mtu wabu bakuli sisi sa loko wama kita mkambe mingala sote kwa sisi nyabunga
Hello ke yabengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwelemelika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu iUS $100 billion. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale leparlamente ele the house kulandela ukususwa kukamnomzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abebandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli dale kule bandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sikasomlomo ngubani. Okwakathesi obenguye obefuna ukuthi akhethwe ngumnumzana Jim Jordan kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa. Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho e-Hamas.
Uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okulendaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael.
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khona lapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu nje ukuthi seku sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikona bezangena ke bayiphakathi lapho kulabantu kazana khona, njengoba nchilo ukuthi banenga bangasoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujine. Kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi, bancitshwa ukudla, bancitshwa amanzi, lakho ngokunye okuza kwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi, so asazi ke khona lapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.